Ephendula imibuzo kwelinye lamankampani akhe ayithenge ngomnyaka odlileyo eye-Twitter ukuba inkampani yakhe ye-Starlink izazosungula amabhizimusi e-Afrika, umnumzana Elon Musk, owazalelwa e-South Africa kodwa osehlala eMelika, waphendula ethi uzimisele ukusebenza emhlabeni jikelele emazweni wonke azavumela ukuthi aze khona. EZimbabwe akukacaci ukuba i-Starlink izaphiwa na isichenxe sokuzosebenza kuleli. Umabhalane omkhulu kugatsha lokuhanjiswa kwemibiko olwe-ICT Postal and Courier Services, uDokotela Beulah Chirume, uchaze ukuba i-Starlink ayikabi lelayisensi yokusebenza eZimbabwe njalo ayikabalobeli ukucela imvumo yokusebenza elizweni. I-Starlink ngakwelinye icele enkundleni zayo zebulenjini ithi ilakho ukuqala ukusebenza eZimbabwe lakamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lonyaka. Ingcithi kwezebulenjini zithi kuba nzima emazweni anjengeZimbabwe ayake acimele uZulu ubulembu uma kulokunye engafuni kwaziwe ngamanye amazwe womhlaba okuyabe kusenzakala elizweni. I-Starlink ilakho ukusebenza ingqe ngapi komhlaba ngenxa yemitshina yayo elohlonzi loba ingelamitshina elizweni. Kunje i-Starlink iyasebenza kwele Iran ingela mvumo kuhulumende walelizwe lona elingelinye lamazwe athanda ukuvalela abantu ubulembu ukuze ucubu oluyabe lusenzakala elizweni lungakhanyi. Umnumzana Nqaba Machazi, Original Campaigns Coordinator eMisa Zimbabwe, uthi kuzindaba ezinhle ukuza kwe-Starlink eZimbabwe.
Ngakhangela amanye amazwe lapha abazakuya khona ngo-2023 uzakwenteni eMozambique sebehle batsho ukuthi ngo-second quarter ka-2023 basebekhona eMozambique, eZambia nge-second quarter ka-2023 basebekhona, eZimbabwe ababhalanga lutho baphonga ukuthi bayabuya ngo-2023.
Okwamanje amankampani ebulenjini akhona abalisa i-Liquid, i-Econet, le-Net1 inengi livele alenelisi ukuwafinyelela kumbe ukuthenga amagagasi okungena ebulenjini. Unkosikazi Duduzile Ncube obona ngezebulenjini eGirls College kobulawayo uthi ukuza kwe-Starlink eZimbabwe kuzenza inengi lifinyelele ebulenjini ikakhulu emakhaya.
Ngiyabona kakhulu ukuthi sivele silama two main companies ezingama service providers, yizo zile monopoly as such. Nxa zingadecide ukuthi zikhweze akulamuntu oziphikisayo, kuba nzima ikakhulu kunetwork ebantwini abahlala emakhaya.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uncome imizamo ye-Starlink ethi izakwenza wonke umuntu abe sebulenjini.
Kusho ukuthi ikweze internet lathi sesizathi sibe kuzinga eliphezulu, njalo sokuzakunceda izakhamizi ukuthi ezinye lanxa zingayazi yona i-Twitter leyo lokunye nje ukusebenzisa ubulembu, njalo kuzakwenza ukuthi kube lo mncintiswano omkhulu nxa sikhangela amakhampani azabe eselamabhizimusi alolo hlobo.
Olwela amalungelo oluntu eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuzabasiza kakhulu emakhaya lezikolo ngoba awakho amagagasi abambekayo.
Sikhangele kakhulu eMathebelele North, indawo eziningi kazila amagagasi e-inthanethi, okuba nzima ukuthi kube lokukhulumisana.
Okwamanje eZimbabwe imuli eziyisilinganiso sokuthathu ekhulwini yizo ezenelisa ukuhlawulela indleko yokungena ebulenjini. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umnumzana Gift Mathengete we-Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ubengakaphenduli imibuzo mayelana lokubhalela ukufuna ukusebenza kwe-Starlink kuleli. Ezwekazi le-Afrika amazwe asethe apha inkampani ye-Starlink imvumo yokusebenza agoqela iMalawi, iNigeria, leMozambique, amazwe angamashumi amane lanhlanu ayasebenzisa ubulembu be-intanethi be-Starlink emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.